Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku2 2024 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnyaka uqala abanye bezibuza ukuba ulo esiwusungule kuyona le iviki uzaba lobubelo na kwezombusazwe.
Zobanda ukhangani bezimbabwe bayaa kulevu lokuthi bake bakhohlwe ngolimi abalikhulumayo mhlawumbe besingabona i-political pattern e-power manje nendaba zokuthi ibandla ukuthi likhokhiselwa ngamadoda wakhumele lisuke esigabeni esithile kumele libe best eharare.
Icele lebandla le-MRP ebelifuna ukutshengisela lamuhla phezu kodaba lokukhwizwa kwemali yama-passport lincitshwe imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Izalandelwa na inkuthazo yomanyano we-Health, World Health Organization eyokuthi abantu bengaqhawulani emfeni njengenye yendlela zokuzivikela kumkhuhlane we-cholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umnyaka uqala abanye bezivuza ukuba umnyaka esiwusungule kuyona le iviki uzaba lobubelo na kwezombusazwe. Umbuzo lo uza ngoba kulesipunepune kubandla le-CCC lona elikade lithenjwe ngabanengi. Lanxa leli bandla likhonone ngempumela yokhetho olwenziwe enyakenye, aliyanga emthethwandaba ukuyakhalaza ngokucilibezelwa. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa wazisa ukuba balobufakazi bamaphepha aziwa ngokuthi ngama V11 kodwa ngokungayi emthethwandaba kwavela ukuthi amaphepha la ayengenelanga. Kuthe ngokuya kwesikhathi kwavela umnumzana Sengezo Chabangu ozithi unobhala jikelele webandla waxotsha amalunga aleli bandla edalele ephalamende ele-senate lamakhansila athi bakhethwa ngulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Cassius Jaza Simanampofu.
Umnyaka lodlulelo kwezombusazwe kakhulu akukho nje okuningi okutshintshileyo. Okuningi esikubone ukuthi uduko lokuyakhulu lwelizwe lethu njengeZimbabwe luyaphambili ngoba labantu ede bekukhale ukuthi mhlawumbe uhulumente ngoba uhulumente omutsha kwehlule. Akukho nje into etshengisa ukuthi vele kule nto ezolunga laphana. Ngumnyaka omubi nje ofana leminyaka esuka kuyo yonke. Kuwo esikhathi esingoba lezulu kalikho kutho ukuthi futhi lowo mnyaka esizongena uzoba nzima ubangelwa ukuthi izulu asiyaye sibe nalo masibheke okwenzakale last year futhi abantu basazohlupheka.
Manje nxa sikhangela wona amabandla ezombusazwe ungathini ngawo ikakhulu la aphikisa?
Amabandla ezombusazwe ngicabanga ukuthi abakhulisele umsebenzi kumele bawenze ikakhulu laba abaphikisayo ngoba into esuka imali sekuthi balwisana leZANU-PF. Same time bona bayehle ukuthi babambane iZANU-PF ihlangene and yibo abayinika amandla. Bayehluleka nje ukuthi babambane babe iphathi nje eyodwa ongathi babezi-coalition ngoba masikhangele ibandla eliphikisayo njenge-CCC yilo ibandla elikhulu. Kodwa-ke kusuke kubonakala ngathi alilamkhokheli sibili ongamelana leZANU-PF ngoba lo mkhokheli okhona ungathi yes uthandwa ngabantu. Kodwa-ke isibindi leqiniso sithethe ukuthi abonakala ukuthi kumele amele ehamisane neZANU-PF akanaselosi sibindi. Kubangelwa futhi ukuthi ibandla lakalikhokhela alilabanye abantu ababonakalayo, nguye kuphela obonakala njengo-president weparty. Kula bantu abayi-3 abakhethwe nguye futhi uGift Siziba loMahere loPromise Mkhwana barana ibandla beyi-3. So lokhana kunika iZANU-PF amandla abanye ama-veterans e-politics abanjengabonqube labotendayibiti labowente labanye abanjalo abaselanto abangayikhuluma ngebandla la. Ibandla laselikhethwe lafakwe esikhwameni ngumuntu oyi-1. So lokhana kunika iZANU-PF amandla amakhulu kakhulu ngoba bayabonthi yoni ilandele liphisa ngwalo vele li divide ene kakhulu phatha ulantu engaphuma engayizizani ku FETU
manje nxa sesikhangela wona lo umnyaka esesiwusungulile ubona ngani kungaba lobubelo na ukuthi sibone kusiba lenkokheli kumbe ibandla elitsha elingasungulo
ibandla lingaba khona ngenzakala ibandla libe khona kodwa ngoba ipolitics yaseZimbabwe yona imi ngonyawo olulodwa kakhulu kuba yikuthi ibandla lelo libunjwe ngubani osuka kusigaba selizwe ngabe bakuthi abantu beZimbabwe bayafika kulevel lokuthi bake bakhohlwe ngolimi abalikhulumayo mhlawumbe besingabona i-political pattern e-power manje ngendaba zokuthi ibandla ukuthi likhokhelisekelwe ngamajonto wami kumele lisuke esigabeni esithile kumele libe based eHarare yiyo iproblem esinayo as long as amabandla ezomba ngazo wonke esuka eHarare kuzaba nenkinga enkulu kakhulu so ukuthi akukho lapho yiwa khona kuzohlala kunjani njengani obethe kukhona and i-CCC le ifana ne-MDC sizoqeda 4 days i-opposition ngoba ngeqiniso likhona abakafiki esimeni sokuthi bathi sebezizothatha umbuso nabantu abalaba ngathi bafuna ukwenza ngathi uthi aba-challenge iZANU PF kodwa ngeqiniso akuna-challenge abayinika iZANU PF.
Hello-ke ngumnumzana Cassius Jesus Manampofu olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Icele lebandla le-MRP ebelifuna ukutshengisela lamuhla phezu kodaba lokukhwezwa kwembadalo yama-passport lincitshiwe imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Umholi wamapholisa esabelweni seBulawayo Central uChief Superintendent V. Nkomo ephendula isicelo sebandla le-MRP uthe abalobanga isicelo sabo ngendlela efunwa ngamapholisa. Abebandlaleli bebefuna ukutshengisela emahofisini kamsitheli kobulawayo besola ukukhwezwa kwembadalo ye-passport isuka kumadola emelika alikhulu lamatshumi amabili $120 isiya kukhulu elilamadola alamatshumi amahlanu $150 okukhangelelwe ukukhuphuka kuyona le inyanga. Sixoxe lomunye wabagcinisihlalo baleli bandla umnumzana Mudenda Chilumbo.
Bonga baba Kristikande, siyabonga kakhulu. Into ekhona ngeyokuthi ipolicy yeZimbabwe is a partisan policy, iarmy yeZimbabwe is a partisan army, izeki yeZimbabwe is a partisan electoral commission, ijustice yeZimbabwe is a partisan justice system. So what I understand within the context of the Constitution, which the Constitution is so broad than the concept of imob. Amapolisa abafuna ukusinikinwadi yokuthi demonstration yenu yamhlaka 2 January I need ama requirements awe mob. Imob and IPA kuniphosa ka Jonathan azichiana. So those are they are just an establishment to infringe our constitutional rights. So now we are saying ngabafuna ukuthi ipassport ibe ku $150 simply because bafuna ukuyothengela ama MPs awe ZANU PF ama Land Cruiser. It's unconstitutional. We have got many mechanisms of revenue collection. Passport is a circumstantial document meant to ensure ukuthi umuntu ophuma elizwe uya the elandi. Whether ulanda umuntu ogulayo ngaphandle kwelizwe. So ningabona sebesithi yiyo imali yepassport yezasebenza to modernize ama-borders. Umuntu lingcube ekufakile ngesikhathi when there was i-question and answer session e-parliament. Uthi yena he wants to use that money to introduce automated passport readers in the border. Does it make any sense? In the corner, ngiyokuthi akula mthetho obavumelayo ukuthi bayenze khonoko. Yisigumaguma. That's what we want to stop. Ukuthi Home City lapha eKobulawayo mhlaka 2 abavuli. Thina umuntu wa Republic Party siyavuka sikhona pa. We know they are triggered, they are triggers crazy, but that is not going to stop us.
Manje lizathatha nyathelo bani njengoba ukhanya yonke imhlangano eliqoqayo bayayivimba amapholisa.
Into ekhona esibili babathi Chris Gandhi, if all the state institutions are no longer responsible to run the affairs of the state in the EU. As citizens, we have got the responsibility authority to protect the powers of the state into our hands. So we are saying, state through the police, through the justice system, the president of Zimbabwe is only a temporary holder where office does not is not the state. The state must defend the constitution against all odds. But as Kubona was ZANPF, the government, yes, Zimbabwe, as this would be government, as well as with ZANPF, there is a conflation of state and part activities. Is ZANU Mr. Zonkizi? Sibaboni Rabantu ZANU, a demonstrator, a embassy, a Palestine. The Kokeba Mubabum Christian Zang. Let one MPS Palestine is not good. That we condemn in Vienna with all the contempt it deserves. But it is a material in Izana is who Muti to demonstrate against the Wonka Mandava in the Indabe Gupra Hun, Abajim Nanga Guru Sidney Sekaraman, Kabatoni Siswe, who International Criminal Court of Justice, our full host is demonstrate, even we have Palag with their studies. So we are saying, no, we have got the authority. One and a Utiva Tempu, Utiva Zasbulan, interesting corner at my we are going to lead from the front and the leaders of Mthwakazi Republic Party National Interim Committee.
Lathi siyabonga. Lo-ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcinisihlalo besicelele bandla le-MRP ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Zalandelwa na inkuthazo yenhlanganiso ebona ukulondolozwa kwezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization eyokuthi abantu bengaqhawulani emfeni njengenye yezindlela zokuvikela umkhuhlane wekholera. Inhlanganiso yeWHO ngeviki edluleyo ikhuthaze uzulu weZimbabwe ukuthi athathe amanyathelo okuzivikela kukholera ngokuthatha amanyathelo ambalwa afana lokuthiyana lemikhuba efana lokuxhawulana ezimfeni lakweminye imibuthano efanayo ngalesi sikhathi sekhefu. Kumbiko ethulwe enkundleni yokuxhumana AX linhlanganiso ithe abantu kumele bageze izandla ngesepha ngaso sonke isikhathi njalo bengadli ukudla okungcolileyo ngoba lokhu kungabafaka engozini yomkhuhlane lo. Uhulumende uthi selokhu umkhuhlane wekholera uqhamuke elizweni kunyanga ezedlule ezimbalwa usubulele abantu abangamakhulu amabili lamachumi phose amabili 217 njalo wahlasela abedlula inkulungwane ezilichumi lambili 12,533. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo kansila kaward 9 koBulawayo umnumzana Donaldson Mabutho yena othi abantu kumele bayilandele inkuthazo yeWHO ukuze bazivikele.
Angona mina ikutazo ekhathini kakhulu nxa sikhangele ukuthi sivikele izalwane zelizwe lethu leZimbabwe makhangela moso even edrobhumba koBulawayo ubona ukuthi lathi njengomanimanje asithebenzile nyathelo ukuthi ngesikhathi sekhefu sonesi lapho kuba umbuthano abantu bejabula bebaningi sibona ukuthi abantu bayathola amanje saphuma le-resolution yokuthi inezimatch ezisifake i-120 hour water shedding but ngesikhathi sekhefu sokhesi sizama ukuthi sinikeze abantu amanzi sathende i-water shedding sibona kuzancedisa futhi ukuthi sivikele lo mkhuhlane lo osimemetheka. Number inyathelo eqakatheke kakhulu eliyenze i-World Health Organization khonapha kwakweleZimbabwe.
KoBulawayo ungathi sinjani isimo sekholera?
KoBulawayo umkhuhlane awukamemetheki kakhulu ngoba kukhanya abantu laba they are becoming very cautious ukuthi bayananzelela ukuthi benawo lomchapa into leyingabavakajela. Lenkuthazo isikhona from that umanisipala koBulawayo sizama ukuthi sixwayise nokufundisa-ke uzulu yendaba le yekholera.
Uke waphatha udaba lwamanzi kanti kulo daba lwengcikeza njalo sike sabona kusikhatshana esedluleyo abahlali bekhala ngokuthi ingcikeza kayibuthwa ngemfanelo. Obe kulakho kumbe okulakho ukumemethekisa imikhuhlane efana lekholera ungathi njengomasipala selizibutha kuhle yini izibi?
sibe nemizamo ethize ngoba kwazi ama reference competitors emalichane kodwa sizaphakathi ukuthi sithenge 6 lokudinga futhi laba abasinedisayo ukuthi outsource ukuthi besinedisa ukunyani ukubutha izinto bezisibabhadale kodwa ngiyajabula kakhulu ngoba siwathengile I think inyanga ezidekileyo babonile siwa commissioner ama reference competitors now. And izinto sezivuthwa yesikhathi kodwa futhi nesibeze sibonga kubona ukuthi akhangela i-CBD yethu ikakhulu emakethe kulobunzima ngoba ubunzima obukhona mbona ngani yingabomo eyenzwa nabantu asebelethe eminye imikhuba yabo bevela kwezinye izigodlo bevele bethu koBulawayo into lezo ngazinanzela njengemakethi koBulawayo laphana kwakunganjani kule bantu abafakwa laphana for political reason bevele kwezinye isigaba belethe imikhuba yabo engalunganga ikubona uBulawayo ungakhayela ku-CPT laphana kasekhaneleki lathi sine mizamo ethile sekuthi siyabuta senze kodwa thela abantu ayajikela khonaphana andiyebo so sikathi-ke sizazama ukuthi kathesi-ke njengoba sesinamanye ama-countries alo naleli bandla elibusayo akwani ukuba yi-5 sixhumane lawo sincedisane ngoba yibo abantu abangakwazi ukusigoqelela abantu bazo laba abanye abakhona phana sibona nje kuyinto nje engasincedisa ngoba labo they are very cooperative nxa sikhuluma sixoxisa nawo wona labo amanye ama-countries-ke asijoyinayo ebandla elibusayo.
Lo ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ukhansela ka ward 9 koBulawayo obexoxa icingweni lo ntungameli inkomo we studio 7. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Mbingelele enkundleni ngimpili itshona njani basakazi. Hayi basakazi, isimanga esilaso nansi kubonakala uChabangu efuna ukubaleka lekhanda likaChamisa. Umbuzo okhona yikuthi kanti uChabangu wakhanyakale efuna ukusebenzisa ikhanda likaChamisa engasebenzise lakhe ngoba lawo le party yakhe ebizwa kuthiwa yi-CCC. Kodwa uzwakala ingathi ufuna le kaChamisa ngoba ekaChamisa sesikhuluma iqiniso ama-supporters ilawo amaningi futhi kakhulu. Yikho libona nje uChabangu ezama ukusebenzisa ikhanda likaChamisa ukuthi ehle lapho ongasebenzanga khona. Cabanga ukuthi elakho ikhanda likhulu kakhulu, uma engalifaka laphana lingamsebenzela elakho ikhanda kunokuthi elokhu elwisana nekhanda likaChamisa elokhu efuna ikhanda likaChamisa. Uyambona impela konke okwenzayo ukuthi uzama ukudidiza kodwa-ke hayi umbuzo yikuthi ngeChabangu hambe ezidlela imali yabantu owayithathayo bisela imali yabantu leyo wayidlayo isela imali yezano leyo owayidlayo ngoba lokho kwenzayo ngelinanga lapho kuzadubuka khona kuzokuchiya mpela umangele Chabangu.
Siyabonga amaZimbabwe amahle, sithemba lingene kahle eminyakeni omutsha ka-2024. Siyabonga, sithemba ukuthi siyoqhubeka, inkosi sigcinile njalo, sibonisana sinikezana imibono ngekusasa elitsha leZimbabwe. Siyabonga basakazi bethu Studio 7 masinga lapho koBulawayo ayiphumule emadonkini.
Hawu mbingelele kakhulu ngenhlokozo nangenjabulo Studio 7 lina elisihambela phambili ngokusethulela izindaba. Ngihlale nje phezu kodaba ngaphandle kokudlalisa isikhathi ngithi mina ngithanda ukubingelela bonke abayizihlobo kunye nabangani kundawana zonke zamagumbi amane omhlaba ngokushiyashiyana kwazo, ngisho nabanye abaseHarare, abanye abaseSouth Africa, abanye abaseZimbabwe. Ngibingelela abafowethu, odadewethu kunye nabomama. Ngithi hayi bakithi inkosi, siyayibonga ngokubana sesesafinyelela usuku lwanamhlanje lokubana samukele uNcibijane singabaphilile. Kungasenani bekhona-ke abanye kuyikuba sike sathi ukulahlekelana labo nabanye abangazange baphatheka kahle ngawo nalo nyaka esiwugqibayo kumanje. Kodwa bese ngithi-ke mina hayi sibonge khona lokhu ukuthi sasekhona esiphefumulayo. Ngakho-ke ngithi hayi siyabonga ma-Studio 7 amahle azisethule izindaba, niqhubeke senza njalo. King Moyini wakwaNdlovu.
Studio 7 injani, imbingelele wonke abasakazi bethu lapho ku-Studio 7 sithi ngithanda mina. Ngiyaphila kodwa kwindawo zonke zomhlaba, ngabe ngiyaphila khona ngapha e-America, ngiphile kubo-Dubai, ngiphile kubo-Zimbabwe, ngiphile ngapha e-South Africa nabo-South Botswana. Ngiyababingelela igama ngokaqhumaukhethe lapha ekwite empandeni kwesikasigola isigaba. Ngiyaphila ngithi ngiyababingelela bonke, ngiyele mama wakwami ekhaya laphana ncholotho. Ngiyababingelela bonke abafowethu abasem Studio 7
siyabonga abaphathi behlelo siyabonga kakhulu sigcina umnyaka omusha philile umndimo usigcinile noma bakhona abantu abanjengochabango abangafuni izinto ziphumelele kodwa siyacela lo mnyaka omusha umndimo asinika amandla konke abakwenzayo kubi abantu bayabumba bona bayadiliza umlimi esinika amandla ukuthi siphumelele lathi sifuna nje ilizwe lakithi liphumelele liqale kutsha siqale umnyaka omusha yonke into ibe ntsha siyabonga kakhulu Studio 7 labaphathi behlelo sibonga bonke abantu abafike lo mnyaka siphile abanye abawufikanga lo mnyaka siyabonga kakhulu futhi phambili ngohlelo lwenu lokubambana abantu babambane lapho bakhona balwe belwela into eyodwa siphizano kuphele eZimbabwe into esiyikhangelele esifuna ukuyilungisa leyo ukuthi sonke amaphathi wonke abambane siphizano siyabonga kuphela umlimi asinika amandla singaphela umoya siyabonga
Studio 7 basakazi bethu abahle kakhulu siyalivingelela ngisithi ngathi ningangena kakuhle enyaka enomtsha nathi siyanxusa ukuthi uNkulunkulu asikhokelele nalapha abantu bajabula khona izizalwane zonke zaseZimbabwe sijabule kodwa sibuye sizigade sizilimite singene eminyaka enomtsha siphilile siqale iziqalo ezintsha ngokwentando kaNkulunkulu ngiyabonga amazwi kaNcube lo obekhuluma kuStudio 7 amazwi akhe mahle kakhulu amazwi akhe ayakha
sanibonane bathwakaza bahle hayi siyabezwa omalakhe inkomo lapha babekhuluma ngendlela abakhuluma ngayo bathi bona awekubona bacindezela amalungelo abantu futhi bona abaphuli ilungelo lomuntu yebo siyakuzwa baba umalakhe inkomo uyakhuluma kusho ukuthi thina njengamanje sesizocela ukuthi Studio 7 akakhulume nominister wamaphoyisa uPaul Nyathi akachaze imithetho esetshenziswayo kuconstitution ngoba lokho sokubonayo abantu mabeyokhankasa sokuvele kufika amaphoyisa babachithize babadudula kuthiwa abekho emthethweni kanjani ngoba i-permission letter bazoba bayitholile bahamba nge-permission letter kodwa kumane kufike nje amaphoyisa abachithize bathi abafuna lokho so angithi amaphoyisa wona kumele eze laphana azolinda udlakela imali uzoqala hayi ukuthi bavele bafike basuse abantu bathi alikho emthethweni yinto yena le elwisa abantu futhi elwela ngamabandla aphikisayo ngoba akulona ilungelo lokuthi amapolisa afike ahlukumeza abantu so sicela yena uPaul Nyathi lo mkhulu wamapolisa bo Studio 7 uke nikhulume naye sizwele ngendlebe zethu ukuthi kanti imithetho yakhe yena ihamba njani ngoba siyakubona phela kuyenzeka kodwa abebandla eliphikisayo elibusayo bathi bona akusibona into zamapolisa lezo so sicela lo ubaba lo akakhulume lapha ku Studio 7 silalele
Africa man kebonga Studio 7 indaba zemazonke ezikhathi tinkosi lihosisa umnyaka omutsha niqobekele sinezinto ezimnandi ngingelela bonke abangazi ethi ngegama lenkosi ephilane libusiseke ngenengane zami ukuhle kwenkosi Khumalo intombi zinhle Khumalo intombi futhi Khumalo noDumelo Khumalo ngiyalibusisa ngegama lenkosi ethu uYesu
sanibonani Studio 7 ngingelela abasazi bonke Studio 7 ndabalaleli titi yepinye omutsha ngingelele lokho kwami khona lelipane ngwalongwalo kwanqipha umpoli ngisangisithi njani gogwami lapho ngene njani unyaka omutsha labana bami bonke lapho hayi siyabonga
Studio 7 siyabonga balaleli abahle basakaza abahle nabalaleli okokuqala kanti icala leli legogo rawunde lizothoniswa kanjani ekubeni ngomunye waphinda abelijaji ayiphume ezandleni ezinduna lo mnyango wakho ayiphume iwabazimele bakithi bantu bakithi okwesibili gquguzelani ukuthi sizimele bantu bakithi kuyeka le nto zam
okunye bakithi bantu bakithi sicela lisikhuzele umalakhe inkomo unkomo nimkhuzenini impela aziphathe kahle engaziphathi kabi izanu le kade baginya abantu sibhekile umalakhe inkomo limkhuze kakhulu bantu be-Studio 7 limtshele ukuthi unyathi uthephuzeka umkhaya wakhe umkhaya wami ngempela usuke phela phuzi kakhuze uMalaki engajabuli azadlulise engajabuli azadlulise siyakwazi ukuthi uyathola konke uyasuthi kodwa izano kade ibasebenzisa abantu bayisebenzisa okwechaphisa okwechingana ngezindebele ibuhlafuna icede kulahlelele uzosola Malaki Nkomo siyakuzwa masimamela uStudio 7 uthi izinto ziright eZimbabwe yonke into iright ayikho into eright Malaki ke uqamba amanga yekela ukudlala ngabantu uhola imali ezano udle lokho okudlayo ungakhuluma amanga izinto ziyabhede eZimbabwe le okhulumayo unyati again mise South Africa just because uthola lokho ongamasento okutholayo Malaki Nkomo cela nindlulisele lento le ngiyabonga
salibonani basakazi labalaleli bakithi siyabonga ngelisenzela khona kodwa siyacela ukubana ke lisifakele lisichasisele sizwisise kuhle sizama ukulendelela indaba le ephethwe yiSADC lapho lithela thola amaqinisa cela libe lisichathekela ngoba asizwa kuhle asizwisisi njalo sicina sesizwa amanga lamaqiniso thina siloyisa ukuthi iSADC ayikhokheli ukuthi kwenze ama-elections amatsha eZimbabwe ngiyabonga
lathi siyabonga lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika ele-Israel lithi selizasusa amanye amabutho alo esabelweni seGaza kodwa impi iqhubeke ngokuhlasela amabutho eHamas ngezinye indlela. Leli lizwe langenisa amasotsha amatsha azinkulungwane ezingamakhulu amachume amathathu 300,000 ukuze kuze kuqhamuke impi le. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Yeah, I think mina iAmerica ingadecide and njengoba sisiya kukhetho lukamongameli uzobona ukuthi kuzoya ngokuthi abantu ama-citizens aweAmerica afila kanjani ngempilo ngoba i-Israel yona yodwa ingela support from iAmerica angiboni ukuthi ingakhona ukuthi iqhubeke ngale hampi leya ngoba international umhlaba wonke jikelele sekule condemnation enkulu esiyibonayo abantu abaningi besithi hayi cha lokhu kwenziwa yi-Israel sekuyi-genocide and I think ukuthi for i-America for uJoe Biden ukuthi abonakale elokhu encedisana lo Netanyahu ngokubaprovida izikhali lezimali ukuthi baqhubeke ngale mpi I think sizobona eqala ukuluza i-support and angabona ukuthi usezoluza i-support engamluzisa ukhetho ngibona ungathi mina uBiden uzoshehlela sizwile vele elokhethi ku-Israel kumele batshintshe indlela abalwisana ngayo le Hamas bayekele into yabo le ukuphomba ukubhomba all over bebulala lama-innocent civilians ukuthi mabazame ukuthi babe more strategic kule mpi bathagethe ama-terrorist we-Hamas bengabulali izakhamuzi ezingenacala
ubona ngani udaba lwempi yonale e-Israel le-Hamas luzaba lomthelela na kukhetho lona lo esilukhangeleleyo kulona lo mnyango
yeah definitely kakhulu ngoba sibone abantu abaningi bekhankasa bedemonstrator emadolobheni amaningi la e-America abaningi bakhona besupporta ukungabulawa kwabantu base-Palestine so silabantu abaningi abathi bona Joe Biden sakuvotela thina sengisho abantu abalapha e-America abaphuma emazweni ase-Middle East khona ngale kubo-Palestine bathi but Biden sakuvotela kodwa le nto osuyenza uvumela uNetanyahu ukuthi abulala abantu bethu angeke sisakuvotela and then on the other hand sibona futhi abaningi abakhankasayo on the side ye-Israel besithi i-Israel ilelungelo lokuthi izidefende ma kuwukuthi i-attackiwe njengalokho esabona kusenzakala so yes impi le yase-Israel le-Gaza ile izo-influensa kakhulu ukuthi abantu bala e-America bavota kanjani kukhetho oluzayo
Hello, ngumnumzana Den Moyo ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umnyaka uqala abanye bezibuza ukuba umnyaka esiwusungule kuyona le iviki uzaba ulobubelo na kwezombusazwe. Icelele bandla le-MRP ebelifuna ukutshengisela lamuhla phezu kodaba lokukhwezwa kwama-passport lincitshwa imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.